abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise kodwa nje okusolisayo yikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo indlela engelabuntu indlela ephambanisa impilo zabo kathesi njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa lempilo yabo ke kusasa lokho ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone legigatshana kumbe siyibone kuyinto engabi senzakala kumakhelwana kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo siqale sikhuze silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle besokudinga ukuthi thina ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawone sikhuze-ke nokufundisa abantwana sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu ngoba base bethole balamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane nale yalezi nsuku eyengulazi kwenza ukuthi abantwana bayalimazana bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade beyedlulileyo bekulobu dlwangudlwangu obubi kakhulu abantwana abanye betshaya abanye abantwana kukhithwa izinqamu begebenga bethathela abantwana izimali konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho yikho-ke kuyenza ukuthi njengathi kusinika sibiningqobe njengabantu abadala njengabakhokheli ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi sixoxisane sibabonise abantwabethu sibakhuze sisebenza ndawonye ye laba emthetho
kahle kahle inkinga ingaphi mnumzana Sithole njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje lisabagoqa yini abantwana njengabazali kumbe kabasagobeki
ngabona sokuyikubangelwa ukuthi-ke ukuguquka nje kwezinto abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa ngumthetho nxa abazali abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana kodwa abanye abantwana ngeqiniso kabakhuzeki abanye abazali labo vele kabakhuzi ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi thina lathi abazali kasisakhuzi abantwabethu uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongukazana ilanga selitshonile sokumnyama ngama-7 ebusuku kodwa uthole umntwana lokhu ekuhamba ezephenduka umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi abazali bakhona lathi kasisakhuzi abantwana cabanga ukuthi ukuyekela abantwana benza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwabethu kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongasowakho umntwaka makelwane umzali wakhe kakakuvumi kholokhu uyakutshela ethiweni hambe okhuza owakho umntwana hambe ozala owakho umntwana